soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 ngoNkwenkwezi 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We had great conversation learning about the progress on the state of
izikodlo zommeli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka.
Isicoco lesi esokuba ngu-alderman kasi automatic akuthiwa yi-dignity yobu-alderman. Ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi, phakathi kwesigaba. Yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule-integrity.
Umasipala wakoBulawayo kunika amakansila alichumi lasikhombisa isicoco zokuba ngabahlonipha bedolobho lakoBulawayo. Ababalisi bathi abasamukeli isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amakansila kanye lamalunga edala lepalamende enziwa nguhulumende. Lokhu kubikwe ngosaphethe isikhundla sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage.
Ekhuluma ngemva komhlangano awenze lomlawuli wedala lepalamende, umnumzana Jacob Mdenda eHarare lamhlanje, osaphethe isikhundla sokumela iMelika kweleZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage uthi yena ilizwe lakhe liyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
We had great conversation learning about the progress on the state of
Sivele ngxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la. Silethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela ehlelwe ngayo.
Unkosikazi Savage walile ukukhuluma ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo eZimbabwe kabajabule ngokuthi uhulumende lokhe engakaguquli umthetho ophathelane lokhetho.
I think we have seen some progress to date.
Sesizwe izithembiso zenguquko enhlangothini zonke zempilo elizweni. Silethemba lokuthi zizogcwaliswa njalo. Asikhangeli indaba zokhetho kuphela, kodwa sikhangelele ukuthuthukiswa kwenhlangothi eziphile ezifana lomnotho, ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umbuso okhululekileyo lokunye.
Uqhubeke ethi kuningi okuhle asebekuzwile ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka, elethemba lokuba uhulumende uzagcwalisa zonke izithembiso azenzayo emphakathini. Esephatha ngomhlangano awenze lomdenda uthe ngeminye imizamo yokuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leMelika. Wathi iMelika izaqhubeka iphathisa eleZimbabwe enhlangothini ezijiyeneyo zempilo, kungakhathalekile ukubana kwenzakalani elizweni. Isipha isibonelo sokuthi ilizwe lakhe lisanda kupha isipho soncedo lwezigidi ezilikhulu lamashumi amahlanu zamadola, $150 million, phansi kohlelo lokuphathisa kwezempilakahle, ikakhulu kwezokuvimba ukuthelelana kwegciwane lengculaza ele-HIV, olwe President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe PEPFAR. LeZimbabwe liqhuba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lepalamende lonyaka, okwakuqala ngemva kokuthola uzibuse weleBhilithani kungela owayengumongameli Robert Mugabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba jikelele ukuthi umuntu wonke ukhululekile ukuzobona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe, njalo usenxuse inhlanganiso lamazwe amaningi womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Inhlanganiso elwela ilungelo labantwana e-Childline Zimbabwe bathi inani labantwana abahlukunyezwa elizweni liqhubeka likhuphuka. Inani leli selisedlula inkulungwane ezilijumi ngomnyaka. umebizigama usetulela ludaba ngokugcweleyo.
Abe Childline baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini abo awe Eastly eHarare wokwazisa ngosuku lwe International Child Helpline Day olunanzwa mhla ka 17 Nkwenkwezi olwabekwa eceleni ngabe Child Helplines Community eZimbabwe likhangile lokunanza lolu suku emkhosini ozokwenzelwa eMashingo Civic Center mhla ka 18 kuyona le inyanga ngaphansi kwendikimba ethi Using Inclusive Technology for Children and Young People's Well-being All Day Every Day. Embikweni wabe Childline Zimbabwe laba ofundwe ngesinye seziphathamandla zayo umnumzana Clemens Wega bathi kukhangelwe inani labantwana abahlukunyezwa mihla ngemihla.
Child helplines have been set to provide a reporting platform for children in various countries.
Indlela ye-Childline Helpline yasungulwa ukusebenza abantwana emazweni ehlukeneyo umhlaba wonke ekuncedeni kulokho okuyabe kubehlele. Injongo yokuthakazelela lolu suku yokwenza kwenzakale ukuba zikhona indlela ezingasetshenziswa abantwana ukubika okwenzakala yibo.
Ophethe ngezemfundiso ku-Childline umnumzana Alfred Ncube uthi usuku lwe-International Child Helpline Day ngolokukhumbuzana ngokuhlukunyezwa kwabantwana.
Nxa sikhangele indaba yokuhlukunyezwa kwabantwana elizweni leZimbabwe kuyindaba esingathi iyindaba sibili dingwa ukuba ikhangelisiswe kakhulu ngoba baningi abantwana abahlukuluzwayo esigabeni lapho isiphuma khona. Kudingeka ukuthi sisebenze ngamandla kwenzela ukuba abantwana labo bevikelwe ngendlela ezithiyeneyo. Bayahlukuluzwa ukusa kwamalanga lathi njengenhlanganiso ye-Childline siyathola izincingo ezikhulunywa insuku zonke abantwana befona labanye abadala befona bekhuluma ukungaphathwa kuhle kwabantwana ezindaweni ezithiyeneyo.
Ulandisa ngendlela abahlukunyezwa ngayo abantwana elizweni iningi labo kungabahlukuluzwa ngendaba zemacansini.
Kulokuhlukuluzwa kwabantwana emacansini, kulokuhlukuluzwa kwabantwana betshaywa belinyazwa, kube lokuhlukuluzwa kwabantwana benganakwa besikelwa benjalo bevodwa, kube njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana ngokuba bengahanjiswa kungabe kusezikoleni kumbe bethengelwe izimpahla ngabazali. Kuze thina njenge-Childline nxa sikhangele lapha abantwana iyaningi abahlukuluzwayo bahlukuluzwa kwezemacansini. Yiyo engathi uhlobo lokuhlukuluzwa kwabantwana oluvamileyo kakhulu nxa sikhangele kulokhu abantwana abasifonela besitshela khona labanye abantu abavela ezigabeni.
Uthi iningi lalaba bantwana abahlukumezwa kwezemacansini kwenziwa ngabantu ababaziyo, abanye babo beyizihlobo kumbe abangane bemuli.
Akusekhwiwo lokana kwakudala okwakuthiwa obhinya abangaziwayo yibo abahlukuluza abantwana. Ungakhangela even lalabo abayenza ukokuhlolisisa mayelana nokuhlukuluzwa kwabantwana bayaveza ukuthi abaningi abantu abahlukuluza abantwana izihlobo eziseduze kakhulu.
Uncube ukhuthaza ukulondolozwa kwabantwana nguye wonke umuntu.
Esikucelayo njalo sikudingayo ukuba sikuncedisane ngakho yikuba njengesihlobo labangane nxa silabantwana kasibone nini ukuthi abantu esibachiya labantwana kungabantu abathembekileyo.
Abe-Childline Zimbabwe bathi bathola inani eliphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane ezimbili lengxenye zale imibiko evela ebantwaneni ngelanga besebenzisa indlela zokubathinta kungelanhlawulo i-toll free kunombolo ezithi 116. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda kanjalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo lagu Facebook bukhasile tu LFBOAWL.
Umanisipala wakobulawayo usenike amakansela alichumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa ebedolobho lakobulawayo o-Alderman. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Umcimbi lo ubuhlanganise amalunga edale lephalamende okhansila umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku kanye lezakhamuzi zakobulawayo. Umeya wakobulawayo umnumzana Martin K. Moyo ongomunye walabo abaphiwe lezi zicoco uthi lokhu yisibongo esiphiwa abantu asebesebenze njengabo kansila okweminyaka elichumi kusiya phezulu.
Isibongo angithi esingathi thina ngesikhiwa yiona enikwa umuntu oseseve njengokansela okweminyaka eminingi. Usually iminimum ibi 8 years but kathesi ngenxa yokuthi kulama 5 year terms sesikhuluma nge 10 years. Isicoco lesi esokuba ngualderman kasi automatic akuthiwa yidignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba. Yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umoya wangeze ethi kugcotshwe abantu abalichumi lasikhombisa yena engomunye wabo.
Besing 17 mina ngcobe abangu 16 lami ba ngi elevator to the status of alderman.
Ukansela Gideon Mangena ngomunye wabasebenzi ngu-alderman.
Isicoco lesingizamukela sibili kuhle kakhulu kabi. Nxa umuntu uphiwa isicoco kambe ngokwazonda ubongo anti isibongo. Ngiyajabula kakhulu. Sibuya ngalula. Sibuye sibili nge-hard work ngoba i-road yakhona ibi-full of ama-potholes akuthambanga.
Unkosikazi Thandiwe Khawuma uthi ukunikezwa kwabokansela izicoco lezi kuyinto encomekayo ethi kuhambelana nemisebenzi yabo emihle.
Mina bembona ngani kuhle ngoba basebenzile iminyaka yena le abanye basebenzile ama 3 terms 15 years abanye 10 years. So kuthi ukuthi kumele labo babonge banike isicoco ngoba basebenzile ku community ku city council isikhathi eside kakhulu.
Umansipala wakobulawayo ubikwa kunguye yedwa elizweni lonke okhokhelwa kakuhle njalo engavumeli ukufuqwa languhulumende. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mohammed Hassan Isat nguye yedwa ophiwe ukuhlonitshwa kokulotshwa egwaleni le-Civic Honours Book ngenxa yemisebenzi ayenzayo eyokuphathisa uzulu wakobulawayo kanye ledolobho ngendlela ezehlukeneyo. Phakathi kwalabo abagcotshiweyo owesifazana ngoyedwa zwi. Abaphiwe izicoco banikezwe ithuba lokukhuluma embuthanweni lo njalo bonke bebevumelana ukuthi uhambo belungelula okunye kubangelwa nguhulumende webandla leZANU-PF. Ngenxa yenkulumo ezinjalo umphathintambo wakobulawayo usukume waphuma umkhosi lo ungakachitheki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sikhangela uhlelo lokuhlola uluhlu olulamabizo abantu abazavota kukhetho lwalonyaka. I-voters roll inspection yona eqala ngomgqibelo kuliviki. Khona ukubhalisela ukuvota liyakwazi na ukuthi kusaqhubeka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisiwhatsappe kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo. The Studio 7, this is Osphuma Ngapa, a voice of America, S.A. Washington. Sina hangi nesigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kumanye amazwe. Inkulungwane zabantu beziPalestina lamhla bezikhala ngemva kokulahlekelwa zimuli emangweni weGaza ukulakela lokulwisana kwabantu balelo lizwe labe-Israyeli kubangwa idolobho elisemngceleni wamazwe omabili eleJerusalem lapho uhulumende wemelika asefake khona isigodlo sommeli wakhe kwele-Israyeli. Kuqhamuke ukulwisana okunzima lamhla emadabukakusa kwafa abantu abane esigabeni sesisulu kwele-Somalia esisemngceleni walelo lizwe lelahlubuka kulo ele-Puntland. Abalisi bathi abasemukeli isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo lezisebenzi zakhe ngoba sisincane kakhulu. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela izimta, iPTUZ le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zihlangene zaphuma lesinqumo lesilamuhla. Zithi zifuna iholo lazo lengezwe ngesilinganiso esifika kumbe esedlula amajumi amahlanu ekhulwini 150%. Uhulumende wazise izolo ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizaqala ukwamukela iholo elengeziweyo ngontulikazi. Sixoxe lesiphathamandla sezimda uMnumzana Sifiso Ndlovu othi njengoba ababalisi bengemukeli imali le bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kusasa.
Imali leyo siyithole iyimali encane kakhulu, njalo njengemali encane kakhulu kayifinyeleli kunkanuko zeholo lababalisi. Ngakho-ke umlungu wayizolo ngefanile ngabe thina uhulumende kabuyele futhi ayekhwathala. Nanku phela sibone ngathi kukhona angakukhupha lanxa nje yena esithi sizobe sephendulela izikhwama. Kuthethe ibanga elide ukuthi baze basuke nabashoyo ku-10% besiyafa ku-15%. Kodwa-ke esukhangelele ukuthi izisebenzi akula sisebenzi selisodwa sikahulumende esizavuma i-15% ngoba iyimali enelesinye iy'nkanuko zezisebenzi kakhulu nxa siqaphelisa lokuthi iminyaka simihlanu kuvele kungelamali engezelelweyo, kanti njalo ne-cost yokuhlala nje ivele yona ngokwayo isikhuphukile. Silapha nje sikhangelele ukuthi uhulumende kusasa nje nxa ebuya sibe sesihlanganisa amakhanda laye atsho ukuthi uthweleni okwamanje hhayi usuke kungelasivumelwano njengwayo.
Ilina likhangelelisi linganiso esinganani?
Kulomkhumbulo obanzi esithi thina uhulumende alikwani ngasipha iholo. Kunani ukuthi asiphe iholo elivele lona ngokwalo liqathaniswa nendleko zabantu asebuyangeni, akhuluma kukhangelelwa labo abakumazinga angaphansi esingathi thina ngu-grade D, ukuze ababalisi labo bathuthukiswe baye phezulu bathole iholo elihambelana lokuguquka kwezinto okufanye-ke lokulingana nemfundo nenhlalakahle yabo. So esikukhangeleleyo-ke ukuthi phosa nxa kade ngakade benyikinyekile simele bathi bazamile behlulele ngaye bameke kudwa lokhu-ke ku-50%. Manje nxa bevele bedlalela ngaphansi kwangale ku-15% kutshengisele ukuthi akulanto esilwenzayo sobe sinje sigunguluze udaba. Osekumele ukuthi bakwenze ukuthi bakhangelele ukuthi singaze sahlakazwa zonke sikhuluma ngento yokuthi lonyaka siyakhweza lonyaka siyakhweza, kodwa sikhangelele ukuthi ibanga sihambe senza njalo kuze sifike kuleso sihlanganiso esikhangeleleyo esile-PDL index. Ngoba i-PDL vela yiyo efanele ihola ngomnyanga wokugcina. Kusasa kuyahlangana njalo izisebenzi zikahulumende zihlangana khona ekuseni, kusasa siqale zihlanganisa amakhandazo kulokho zikutholile sibe sihlangana ngekusasa.
UMnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi i-ZIMTA. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi ehlaziya ezenoto uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Yaphela iqiniso babevele bekhalakhala bekhonona izisebenzi zehulumende labo amanesi besithi bona babefuna i-100%. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende lo okhona owezanu-PF bale mali yokuthenga izimota zokukhankasa bethingela lezinduna, kodwa nxa bekuthiwa khona kababhadala izisebenzi imali ezayo kabafuni. Sekuphoa ukuvalavala nje sebekhangelane lokhetho sema ngathi nje bangamaceli imali balayo kodwa bafuna nje ukunitsha
ukhuluma ngokhetho lanxa nje inlutshwana limali ngokutsho kwezisebenzi ubona ngani uhulumende uzama ukuzithabisa lapha njengoba kuyiwa kukhetho nje
ungazunandelele amazwe ale alomnotho ngathi ngonywana singathi uSouth Africa labana nxa izisebenzi zinikwa i-15% imali eningi kakhulu ziyazithakazelele khona kodwa nxa unikwa i-15% ye-$400 vele khanya iyalingasiyo imali ezwayo so lokhu ngiphonga ubavalavale ndukuthi njengabantu abakhandelane lokhetho bengaze belokhu bebangumsindo izisebenzi bezifanele ukuthi zivele bahle bale bakhangelisise ukuthi imali abayisebenzisayo esingathi khona i-bread basket imalini bathi baqondane layo nale bavumele babeceliwe
kodwa singamsola kakhulu yini uhulumende njengoba sikwazi ukuthi isikhwama zakhe zibhobokile kazilalutho
uyabona ngisho mfowethu ukuthi nxa kuthiwa khona izikhwama zikahulumende zibhobokile kanti yona i-200 million abayizuzayo yokuthenga impahla zokukhankasa ezema-election bayithatha ngaphi nxa bona bebabesithi bona izanukhe vela mali izisebenzi zikahulumende ngabafanelanga bavume amanganjalo ngoba imali ikhona okwakhathesi nje ukuthi bafuna nje uphonge ubavalavala nje nxa ukhethe ukuthi uqhedelwedlule kodwa abafanelanga babongi into engekho imali kabaniwe ngoba izanup f iyathatha imali yama-diamonds balayo izisebenzi zifanele zinike imali izimali zabo
umnumzana Joyce Ngwenya ucubungula ezenotho sixokelaye eseHarare izizalwane zezimbabwe ezihlala ebritani lenhlanganiso ezisebenzela uzulu zihlonitshwe ngokunikezwa imivuzo zinconywa ngemisebenzi yazo emihle yokusebenzela ukuthuthukisa isizwe emkhosini owezim achievers awards wenzelwe elondon ngempela sonto umsakazi westudio 7 uezra chisas panda usethulela lolu daba
bekulabo somabhizinisi abaningi abagoqela unkosikazi Tsitsi Masiwa, umkamnumzana Stride Masiwa, umnini wenkampani kamakhalekhukhwini eye-Econet, yena obemenywe ukuba isikhulumi esiqakathekileyo kulo mcimbi. Lonyaka umnyaka wesishiyagalombili umkhosi wemivuzo yezimbabwe achievers usenziwa kwele Bhrithani. Umnumzana Conrad Mwanza, umgcinihlalo wezim achievers, uchaza ukuthi kusebenzeke kanjani lo nyaka.
I-2018 ihambe kuhle kakhulu ngoba ubonile ukuthi bekulo Mrs. Masiwa as a guest of honor for Tina. It was a very big endorsement ukuthi ubuyile kwezim achievers.
Uyaphambili umnumzana Mwanza echaza ngenhloso yezim achievers kunye lamazwi ayenza lo mcimbi.
Izim achievers yenzakala eSouth Africa, Australia, US lase-United Kingdom. Sisemazweni or sisekhaya sonke singamaZimbabwe singakhona ukutshintsha ilizwe if we work together somehow.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe esezinikezwe imivuzo kulo mcimbi ngemisebenzi yazo emihle eziyenzela uzulu.
Izwe lami nguDidizless Banda, namhla ngiwine iZim Panel's Choice Award kumaZim Awards e-UK. Ngithengisa izigqoko zabo makoti ezabo khaphi ezeprom konke okuceca kwelanga elihle.
Sixoxe lomunye ojabule kakhulu ngokuthola imivuzo emibili kulo mcimbi.
Linjani, mina nguSithule Chuma. Siwine award ye-community lapha e-UK, sawina leqoki izindlovukazi i-community organization. Sincedisa into ze-charity, unceda abantu abagulayo lapha, sincede lenizibhedlela ekhaya. Labantu ababehlupheka ngamaphepha loba yini nje, siyazama ukuthi sibancedise lapha esikwanisa khona. Hence sisithi sincedisa i-United Kingdom, siphinde sincedise laseZimbabwe. Siyabonga kakhulu.
Unkosikazi Tsitsi Masiwa ugqongqosele ukuthi izalwane zeZimbabwe esezathuthela emazweni angaphandle kumele zisebenze zikhumbule ekhaya ukuthi abantu bayahlupheka bafuna usizo lwabo njalo bakwazi ukuthi kumele baphatheke ekuthuthukiseni kweZimbabwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisas Banda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli Donald Trump uthi akulunganga okwenziwe lilizwe le-Iran elisanda kusihlasela inkamba zamabutho awe-Israel kwele-Syria. Umkhosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthi ilizwe le-Israel lilelungelo lokuzivikela kulokho okwenziwe ngele-Iran. Ilizwe le-Israel lithi mhlaka 9 ngeviki ephelileyo ibutho le-Iran elibizwa ngokuthi i-Islamic Revolutionary Guards Corps Force ladubula inhlamvu zama-rockets ezingama-20 enkambeni zebutho le-Israel eGolan Heights. Ilizwe le-Israel laphindisela ngokudubula indawo ezimbalwa zebutho le-Iran kwele-Syria ezigoqela lapho okugcinwa khona imibhobho lalapho okuhlala khona amapolisa lamasosha ensida awe-Iran asebenzela kwele-Syria. USanders uthi okwenziwe lilizwe le-Iran akulanhlonipho njalo ukuphindisela okwenziwe yi-Israel kwenzelwe ukuthi ele-Iran lingaphindi futhi ukudubula amasosha alo. Uthi akumelanga ilizwe le-Iran liqhubekele phambili likhombela imibhobho yalo kwele-Israel. Uthi ilizwe leli kumele lizibambe kanye labangani balo abagoqela ibutho le-Hezbollah. USanders uthi kumele amazwe wonke omhlaba jikelele aphikise okwenziwe lilizwe le-Iran elilakho ukwenza ukuthi kube lokulwisana okumangalisayo emazweni atshiyeneyo. Lapho belilalile udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Chayo nyongu mangalisa ngaso kubuya ke imuli ya kondux malak sakwazi ukuthi kulo ndux sibili umuntu omdala uzobuya njalo undux junior malak ngomalaba sibili oshaya ingoma ezimangalisayo sakwazi ukuthi ncabe hlabele baqhasa ngokuthi batshele kunapho ukuthi batshele bawesithi phela bakhulume ngakhona okwenzakalayo emhlabeni nje jikelele undux malak junior ibizo lakhe vele kuthiwa ngu-Weakness Malaba. So ngibona zane liyamuza kakhulu uyatshaya sibili ubabakhe ngunduna Malaba. So unduna Malaba sibili wayitshaya ikantsha okumangalisayo azokubuya ezomculo. So ke lapha ke uthethe kuyise khonokho ke akudindayo nakho ke kancane uthanda litshaye lizivele ke zulukandaba
mama babezokala ngokhwehlela ngamazwi amancane kulu kwabasobala ukuthi ukusha amabele impuphu qhakatheke kakhulu empilweni yomuntu uyabona ukuthi njani impuphu kulunkulu
ngundukusi ke umfoka ndukusi malaki sikhula ngapho ke elithulela ingoma emnandi singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba bezikhokhela namhlanje. Isikhondo sommeli weMelika eZimbabwe sithi siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. umasipala wakobulawayo usenike amakansela alichumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa bedolobho lakobulawayo o-alderman. Ababalisi bathi ngabasemukeli isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.